Linkuthazo iphume izolo emhlanganweni wobuhlaziya udaba lwenkohlakalo eZimbabwe, wona ongenwe ngabantu abedlula inkulungwane ebulenjini be-intanethi njalo oqhutshelwe enkundleni yeTwitter ulawulwa intathelizindaba uHopewell Chingono. Isisusa salumhlangano luphenyo olwenziwe inhlanganiso yaseMelika eThe Century, yona ethi usomabhizimusi olodumo umnumzana kuDakwashe Tagwireyi uphethe uhulumende esidukwini njalo ulawula ingatsha zomnotho ezinengi kanti ngaba njalo ephatheke kwimisebenzi yenkohlakalo. Impumela yaloluphenyo ikhomba ukuba uTagwireyi ulabantu adlelana labo ebhanga elikhulu lelizwe ele Reserve Bank of Zimbabwe okwenza athole imali yakwamanye amazwe kuleli bhanga santando. Kodwa usibalukhulu waleli bhanga umnumzana John Mangutshka usekulandule lokhu kumsakazo weStudio 7. Abakhulume emhlanganweni wayizolo bagoqela isiphathamandla seThe Century umnumzana Peter Robinson, yena othe amabutho akuleli akhanya esegxile kundaba zomnotho ikakhulu kugatsha lwezokwemba esebenzelana nalo Tagwireyi. Ukhuthaze uZulu ukuthi aphatheke ekulwisaneni lenkohlakalo. Amazwi yakhe agcizelelwe ngesinye njalo isikhulumi unkosikazi Tsitsi Dangaremka, yena olwela amalungelo oluntu njalo engumlobi odumileyo. Unobhala jikelele weZCTU umnumzana Jafet Moyo uthi iPhalamende kumele ipheke udaba lukaTagwireyi lolu kuchaywe iqiniso.
IPhalamende ke ile oversight ekusebenzeni kukahulumende nxa kuyikuthi kulembiko ethi kulo samabhizimisi okhanya ngani khona unikwa ama-favors kumbe uyatshontshela uhulumende imali kumbe utshontshela abantu imali. IPhalamende yumsebenzi wawo ukuthi ke ibisi institute ke investigations.
Umoyo uthi kungenziwa njalo ikhomishini engaluphatha loluphenyo.
Sibonile ke South Africa kule zondo commission ekhangelayo ukuthi ubudlelwano kade bukhona phakathi kweGupta family le South Africa abuzange butshontshele yini amakhampani kahulumende.
Kodwa usomabhizimusi umnumzana Abednego Bebe uthi kunzima ukuthi lolu daba luhlaziywe ngobudlelwano obukhona phakathi kukaTagwireyi lohulumende.
Kakulula ukuthi kulungiswe kumbe kuvezwe ngoba phela umuntu lo ke uvaliwe ugutshuzelwe ke ngabakhulu bakahulumende. So amaZimbabweans kawamanyane abekwazi ukuthi kulungiswe lolu daba asihlanganiseni amakhanda siphumuze la amajaha lezintombi abasibusa kusukusela ngo-1980.
Ingcwethi kwezenotho umnumzana Reggie Shoko laye ulombono ohlukileyo.
Singazi sitheletha ikomishini, ikomishini izafika ihlale kodwa bazasitshela ukubana konke lokwenziwa ngenxa yokuthi bazama kwenza ama-sanction busting. Ngumuntu zonke ezenziwa nguTagwireyi izinto ezazenziwa i-reserve bank ngesikhathi esikagona.
UTagwireyi ubengadobhi ucingo lwakhe kanti lo mbiko esimthumele wona ubengakawuphenduli. Isikhulumeli sikahulumende unkosikazi Monica Mutswangwa laye ubengadobhi ucingo lwakhe. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington, yimi uNtungami Linkomo.